tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 10 kumpalakazi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisathikile e-AU. Kathesi kunzima, uMnangagwa uhlulekile.
Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi ngumahadebe obikwa ethengisa izidakamiswa.
Ngomahadebe lowo beseganga kakhulukazi ebesepheka amaskonzi athengisela abantwana, amaskonzi alama-drugs abantwana bazibone sedakiwe besefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-agitec lanxa sengaphandekanga bezazi.
Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe-16 Days Against Gender-Based Violence. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ngomnyaka ka-2018. Linhlanganiso yethule umbiko lo eJohannesburg namuhla ohlaziya ezamalungelo oluntu emhlabeni wonke jikelele. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba.
Esethula umbiko wenhlanganiso ye-Amnesty International ngendlela ezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu ezihambe ngayo lonyaka, umqondisi wenhlanganiso ye-Amnesty International ezansi yezwekazi le-Afrika, uMnumzane Tepos Mchena, uthe kuyadanisa ukuthi uhulumende kaMnangagwa wehlulekile ukuthuthukisa ezamalungelo oluntu ngendlela ebikhangelelwe nguZulu kulandela kususwa kwaMnumzane Robert Mugabe esikhundleni.
Yes, there is rhetoric that the government is open for business.
Yebo, siyayizwa inkulumo ethi iZimbabwe ivulekile kwabafuna ukusungula amabhizimusi, kodwa asiboni ubufakazi bokuthi iZimbabwe ivulekile kwezamalungelo oluntu.
Rhetoric to the human rights challenge of the country.
UMnumzana Mchena uthi ukubulawa kwabantu ngesikhathi kulokutshengisela ngokuphuza kwempumela yokhetho yisenzo esingcolise kakhulu uhulumende kaMnangagwa kwezokuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Uthi ngesikhathi uhulumende kaMnangagwa ethatha intambo zombuso, inhlanganiso ye-Amnesty International yethula ezamalungelo oluntu obekudingeka zilungiswe ngesiphangiphangi, kodwa ngitsho lokukodwa okwenziwe nguhulumende. Kodwa-ke umqondisi wenhlanganiso ye-Civic Society and Churches Joint Forum, uNkosazana Abigail Mpambi, yena uthi akavumelani nenhlanganiso ye-Amnesty International ikakhulu nxa kuqhathaniswa ezamalungelo khathesi langesikhathi kubusa uMgabe.
Kathesi kunje abantu bakhululekile bayazikhulumela abakufunayo. Uhlupho esilalo eZimbabwe lapha zindaba ezomnotho. But when it comes to freedoms, hayi abantu bakhululekile.
Esinye sizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uyavumelana lokwethulwe yi-Amnesty International.
I-Amnesty International iqondenta le government ekhona akulante entsha esiyibisile.
Isikhulume sebandla le-Progressive Alliance of Mthwakazi Unions, iPAMU, uMnumzana Cosmas Ncube, uthi vele bekuliphupho nje ukukhangelela ukuthi ezamalungelo zizaba ngcono khona kusabusa ibandla elifanayo.
Ngithi kwaba liphutha ukuvumela uMnangagwa ukuthi aphathe isitulo, especially kwisathikile e-AU. Kathesi kunzima ukuthi abantu ba-practice ama-cultural rights abo. Mnangagwa uhlulekile.
Umtshena uthi ngaphandle kokuthi kulungiswe into abebezixwayisile ezibalisa ukubotshwa lokuthonisiswa kwabetheswa umlando ukuthi bephula amalungelo oluntu eminyakeni edluleyo, ukungaxothwa amahlana kwabantu abangabayanga endaweni abahlala kuzo, nokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazane, ngeke kuthiwe isimo sezamalungelo sesingcono eZimbabwe. Melatudo 7 Johannesburg, South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Ngokusenjalo, izihlobo zabathunjwa kwele Zimbabwe ngabacatshangelwa ukuthi ngamapholisa ensitha zithi kumele uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa akhuthazwe ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Bethule lokhu namhla eHarare ngesikhathi kunazwa usuku lwe-International Human Rights Day obelulesihloko esithi End Enforced Disappearances and Abductions Now. Unkosikazi Sibongile Chizuze, omunye walabo abathunjelwa indoda, uthi akwaziwa ukuthi umnumzana Paul Chizuze owathunjwa mhlaka 12 ngoNhlolanja ngomnyaka 2012 usaphila na kumbe wabulawa.
Mina ngokhalelayo ukuthi uhulumende ngabuyama imisebenzi yakhe leyamibe ebantwini, ngoba umuntu wonke ulelungile. Abantu kumele ukuthi bakwanise ukuthi bathi exercise their rights, batsho kungabathabiselwa okubathabisayo. Uhulumende ayekele ukuhlukuluza abantu.
Uthi usuku lwalamhla lubuhlungu kakhulu kuye lemuli yakhe.
Na vele kwahle kwaqalisa khona right from the beginning, kwahle kwangani akusela kuzwanana. Loba sesithi ngiyadingisisa ngase ngingedwa labana labo bebodwa, sesi-athuzana ngalokhu lalokhuyana. Uhambo lwangikhona lusuka lube nzima, especially nxa selisithi liyadingisisa ukuthi kuhambe njani.
Unkosazana Justina Mkoko, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, owathunjwa wanyamalaliswa ehlukunyezwa okwensuku ezingamashumi amabili lanye, uthi uhulumende kumele avimbe ukuthunjwa kwabantu eZimbabwe.
Bathi bona yi-Second Republic. Sifuna ukuthi kuphume sibili ukuthi yi-Second Republic. U-President uMnumzana Mnangagwa ebuzwa ngokuthunjwa kuka-Itai ngo-2015 uthe yena it's barbaric. Mina ngiyamcela ukuthi atshengise ukuthi kubarbaric, ngoba yena angahamba phambili ngodaba lolu. Iliqiniso lokuthi indaba zona lezi ziyaphela.
Unkosazana Senele Bhala, obona ngehlelo zenhlanganiso yeZimbabwe Peace Project, uthi luqakathekile usuku lwe-International Human Rights Day.
Usuku lwalamhla luqakathekile kithi ngoba siyakhumbula mhla kuthunjwa kunyamalalisa labantu esasebenza labo abangama-human rights activists abamela amalungelo abantu.
Omunye njalo okade esemkhosini lo nguDesire Moyo, imbongi eyaziwa ngegama lokuthi Moyo Oxide.
Manje lapha kucha khona emahlaka nkomo. Into ekhona ngeyokuthi we have seen a commission yokuthi icubungule ikhangelisise indaba yokubhubha ngoba sesingathi ukudutshulwa kwabantu abayisizukulwane eHarare. Kodwa ke emathebeleleni kulabantu awucathengele ukuthi khona there are more than 20,000 out like ground. So sicabanga ukuthi khona into eka 1 August 2018 ifika njani phambili kwento eyenzakala ngo 1983 eGoground, akusethwe icommission.
Kasene lisanga ukukhulumisana leziphathamandla zebandla lezanu PF ngosuku lwe-International Human Rights Day. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izakhamizi zelokitshini leNtumbane zitshengisele zibambene lamalunga enhlanganiso ye-Women of Zimbabwe Arise, iWoza, namuhla zisola owesifazana owaziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa koBulawayo. Abatshengiseleyo laba bahambe endlini kaMahadebe lomlayezo wokuthi kumele aphume aphele kulelo lokitshi phakathi kwamaviki amabili azayo. Bathi uMahadebe sebaphambanisele abantwana ngokuthengisa izidakamizwa ezifana lensango leBronco. Bathi njalo ubesepheka amaskonzi ahlanganiswe lokudakayo abe esewathengisela abantwana besikolo. Izakhamizi zithi ukuzidanisa kakhulu yikuthi uMahadebe lo kabotshwa lanxa imisebenzi yakhe emibi isaziwa ngumuntu wonke okugoqela wona amapholisa. Asenelisanga ukukhulumisana lamapholisa kumbe uMahadebe ngalolu daba. Kodwa uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla seWoza, uNkosazana Magodo Ngamahlangu, wachasisa okuningi.
Umahadebe lo ubeseganga kakhulukazi ebesepheka amaskonzi athengisela abantwana, amaskonzi alama-drugs abantwana bazibone sedakiwe nje, ubesefuna ukuhlanyela ebantwaneni babe-addicted lanxa bengaphathekanga bezazi. So kwenzakaleyo sithe sesihlendeke lamhla sasuka sasesinxusa amalunga eWoza kade vele Nkulumane, Phumula, kubompophoma lakubonjiwe la uMagwegwe lemzelikazi ukuthi hayi kuyani sizoncedisa omama laba izakhamizi zeNtumbane. Sasesihamba-ke siya about 300 Woza Woman, sithe ewumatheni siqalisa sesihlanganele izakhamizi. Ngizise about 800. Akube kuhle sibili kakhulu ngoba amapolice azanile lapha ke sicase lekhonta sike athi simbophi lethe silaye ngale sathi hayi seliphuzile thina injongo siyamatcha and kule petition esisayinisay. So bese matcha sibe petition. Petition lethi uMahadebe labanye bakhe basuswe esigabeni ngasakafuna esigabeni. Nxa bengayanga ejele yabasuswa esigabeni ngoba ufakazi bukhona izakhamizi labo ufakazi labantwana bayatsho ukuthi uMahadebe owathengisela lezi zidakamizwa.
Kahle kahle yiziphi izidakamizwa azithengisayo?
Izidakamizwa zakhe ziyahlangana ulale abathi ibronco kube sokubuya abathi ingoma ingoma kube sokuyidayipapa uyazihlanganisa nje lemba nje konke nje kuyahlanganisa ukufuna ukusiphambanisa abantu abethu but ayisebenzisele kakhulu ngoba ishop sihambisa afika kwezitolo khonapho abantu abadibe sikhona kule zitolo zenezo ezithengisa khona obronco nalabo sabathola sibili ubufakazi bokuthi amabhodlela nalawo ebronco le izidakamizwa zakhona zikhona phansi bezilahliwe khona lapho khanya uMahadebe leyo vele ngumuntu oprotected kakhulu ngomthetho ngabomthetho ngokomthethweni kulobuqiwe obuthize abantu abasebenzisa amandla ngokungasike emthethweni ngoba ukhanya uyazakala sivili even abantwana nxa seyihayi lanxa sengakusekho hayi bakuthi esikhathi asisibe nguMahadebe.
Uthi wena ubesepheka amasikonzi alezidakamizwa lezi awathengisele abantwana ubefaka siphi isidakamizwa kumasikonzi khonapho?
Lokho ngeke ngitsho sibithi bephaka siphi sakhona kodwa abantwana abathoyo bathi bathenga amasikonzi kumahadebe ebathengisile uyathuma abantwana bayethengisa emagedini yezikolo.
Umnkosazana Makoto Ngamahlangu isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu iWomen of Zimbabwe Arise uHoza ubexoxa ecingweni loNtungamile Inkomo weStudio 7 ekobulawayo. Umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini owe 16 days against gender based violence ugqitshiwe namuhla njalo abalwela amalungelo oluntu kanye lezakhamizi bafolile emadolobheni agoqela eleGweru leHarare begcizelela indikimba yalomkhosi. Inhlanganiso yeKhatswe Sisterhood for leHarare isola ukudlengulwa kwabesifazana kwathi izakhamizi zeGweru zabuthana zinanza owesifazana uMoyo Inkosikazi Lucy Dube obikwa wabulawa ngowayethandana layo uMnumzana Tashinga Msonza kodwa wasekhululwa. Ukuze sihlaziye lolu daba sixoxele uNkosikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana.
Bathi omama sebefuna ukubabusa ngenxa yokukhuluma ngezinto ze-gender based violence equality ngoba i-gender based violence iyala ukuthi omama bathathe. Umama angathi uyalelwa ukuya emihlanganweni obaba bathi emhlangano yabomama abanye obaba sekufuna omama abangaziphendulela masinyane akutho ukuthi ngekhaya singahloniphani ngiyakuhlonipha emzikwethu ekhaya njengoba ngidla angisindezelwanga ngomama ngobaba abathi ukuthi sikhumalo siyagona uyakhuluma kakhulu esihlangeni thina kasifuna ukuthi athathe ahambe ayephalamente asibobomama kodwa usana kuthiwa omama bazizidezela bazizina ngiyakwazi njengoba ngingahambanga angizange ngibhalelwe ngomama ye kukhona umama abalenzi abalandela aye ukuthi nxa sekutheka angahambi.
Sesibona le imikhankaso enziweyo kumaviki edluleyo izaba lomthelela omuhle yini njengoba sisiza ukuthi izehlakalo zodlakela lokhu zibonakale
kwezinye indawo kuzakwenza kube ngempumelelo. I-constitution yethu yeZimbabwe esayibumbayo iyanika abantu besifazana amathuba kodwa ngenxa yokuthi abantu besilisa babevele bephezulu iqiniso elithi kabafuni phela ukuthi omama labo bangekhona.
Lo ngokwesikazi Tholakile Mahlangu Khumalo olwela amalungelo abesifazana sixoxelaye ekobulawayo. Vulaft
wethu kulamhlanje ngensuku ezilithumi lasithupha zokukhuthaza ukungahlukuluswa kwabantu okubizwa ngokuthi 16 Days of Activism Against Gender-Based Violence. Yilo udaba esiyabe silicubungula lamuhla. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umkhokheli wakweleBrithani unkosikazi Theresa May uphikiswa ngamanye amalunga edale leHouse of Commons ukuthi asuse ilizwe leli kumanyano we-European Union. Umongameli Donald Trump ukhangelelwe ukuthi uzakwenza umhlangano kusasa leziphathamandla zebandla lama-Democrats lapho azazama ukuthi bakhulume ngemali yokwakha umduli omkhulu wokuvimba abantu bokuza emngceleni we-Melika le-Mexico. Ilizwe le-Saudi Arabia liyala ukuthi ele-Turkey lithonise abantu ababili abacatshangelwa ukuthi balesandla ekubulaweni kukaJamal Khashoggi, ocatshangelwa ukuthi waqunywa njengenyamazana esigodlweni se-Saudi Arabia kwele-Turkey ngababethunywe iziphathamandla zelizwe lelo. Abalisana nokumemetheka kwegcikwane lengculaza bathi abaphila laleli gcikwane bakhala ngenhlawulo yesibhedlela zamaklinika okwenza bengalatshwa ngemfanelo. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
USeneta Mildred Reason Dube ngomunye wabakhala ngohlupho lolu.
Into esiyibonileyo ukuthi khona abantu umkhuhlane lowo lokumemetheka usuba khona, imfundiso ibantutshwana. And njalo mina eParliament ngikukomithi ye-HIV and AIDS. So sibone kungcono ukuthi siguguzele sikhuluma ukuthi abantu laba sicelana ukuthi ngaze kuthiwa balatshwa mahhara kakusikho kwenzakalayo. Kule kuthiwa i-user fee. So sifuna i-user fee le ikhutshwe ukuze abantu laba belatshwe ngokupheleleyo ukuthi bezitshele ukuthi khona belatshwe kungala user fee.
Lokhu kusekelwe nguSenator Helen Zivira othi idale lePhalamende lihlolisisa udaba lokuhlawuliswa kwabaphila legcikwane lengculaza.
IParliament ibudget iphumile sibili ukuthi abantu abagulayo akufuzanga ukuthi bebhadale izimali, kufuze belatshwe mahhala. Umuntu engaba neproblem yokuthi bayambhadalisa esibhedlela kagijime ku-MP wakhe uwenze ukuthi bebancedise ukwenza ukuthi belatshwe mahhala.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sibongubuhle Sibanda uthi uhulumende kumele abone ukuthi abantu abagula imikhuhlane etshiyeneyo kabahlawuliswa lutho ezibhedlela lemakilinika.
Mina ngibona ngani abantu abagulayo umkhuhlane njengaleyo imikhuhlane abaphila layo kumele ukuthi bayelatshwe mahhala, ngoba kuyayenzakala ukuthi uyabe engalayo imali yakhona kube sekumenza ukuthi umkhuhlane umkhulele ngoba angaswela imali sesiyahlala endlini. So bengifuna ukuthi uhulumende kube khona i-percentage ebekwe eceleni bekelwa abantu abaphila le mikhuhlane yona leyo ukuthi uvele uphila lawo sekuyimpilo yakhe yonke.
Inhlanganiso ye-National AIDS Council isanda kwenza umkhosi wokunanza usuku lwe-World AIDS Day koBulawayo obekulesihloko esithi Get Tested, My Status, My Health, My Life. Umqondisi we-National AIDS Council koBulawayo, unkosikazi Senatra Nyathi uthi idolobho lakoBulawayo kumele lilwisane kakhulu lokumemetheka kwegcikwane lengculaza.
Sifuna ukuthi koBulawayo siyehlise inani lomkhuhlane we-HIV. Kathesi kumele si-screen, siwe tested for i-cancer, siwe tested for ama-BP, ama-non-communicable disease, kanye lama-STIs le-HIV. Bese siyananzelela ukuthi abantu ababulawa yi-AIDS kuphela. But eminye imikhuhlane le ama-non-communicable disease sibulele abantu abaningi ukudlula i-HIV.
uthi abantu kumele bahlolwe igazi ukwenzela ukuthi babekwazi isimo sabo.
Ukubulawa i-HIV iloko ivote ku-14% and posilingane nje le general HIV eku-14.7 eZimbabwe. So siyananzelela ukuthi kodwa i-manual infections angani aphezulu kobulawayo. So siyananzelela ukuthi nxa ama-new infections esiba maningi kutshengisela ukuthi asitshintshi i-behaviour zethu. Njalo sizayenza ukuthi abantu abaningi besiba lomkhuhlane katsha. Because we are saying ngo 2030 we want to reduce new HIV infections by 90%, we want to reduce stigma and discrimination by 90%, we also want to reduce AIDS-related deaths by 90%. So nxa kobulawayo sisiba lama-new infections, kutshengisela ukuthi i-goal lena le ending AIDS by 2030 ingasehlula.
Abantu abaphila legciwane lengculaza bathola amaphilisi okwehlisa igciwane emzimbeni kungelambadalo loba nje behlawuliswa ukwelatshwa eminye imikhuhlane elakho ukukhulela umzimba. Isikhathi esinengi bayehluleka ukuyakwelatshwa ngoba bengelamali yokuhlawula ezibhedlela. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Amalungiselelo omhlangano omkhulu eyabandla lezanu PF ozaqhutshelwa esigodini esabelweni seMathebeleland South okwensuku ezimbalwa kusukela ngolwesine kusiyafika ngomgqibelo asekuzinga eliphezulu. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Ibandla lezanu PF lithi sokulungisa ngemfanelo eMzingwane High School lapho kuzakuzelwa khona umhlangano lo ozaqhutshwa ngaphansi kwesihloko esithi Zimbabwe is open for business, peace, unity towards an upper middle economy by 2030. Lo ngumhlangano wokuqala lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azabe engumgcini sihlalo kulandela ukususwa kukaMnumzana Robert Mugabe esikhundleni libutho nyakenye. Inkokheli yebandla leli ikhangele ukuthi izakwenza umhlangano wedayele Politburo kusasa uzalenda umhlangano we-Central Committee ngolwesithathu abantu bedlula inkulungwane ezinhlanu 5,000 bengakathi gwaqa eMzingwane High School. Umsekeli kanobhala ohlangothi lwabatsha kubandla leli uMnumzana Louis Mathutu uthi umhlangano lo uzabe ukhangelane lokuthuthukiswa komnotho welizwe.
In our view, it is going to be a platform to discuss economic issues.
Ngombono wethu umhlangano lo lithuba lokuthi sihlubungule udaba lwenotho yelizwe, sikhangelane lokusilela kwezinto elizweni, ukusilela kwemali, njalo sibonisane indlela zokuthi senelise izifiso zika Vision 2030. Leli lithuba lokuthi siqakathekise udaba lwenotho okuyinto uZulu afuna ukuyizwa.
An opportunity to concentrate on key issues rather than focusing on politics.
Ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Richard Mahomba uthi kumele ibandla lelikhuthaze ukumanyana kwamabandla atshiyeneyo.
Ezinye zezinqumo esizikhangeleleyo ukuthi ziphume kuleyi conference ezayenzakala eZANU-PF ngezokuthi kufuze kuqiniswe indaba yokumanyana kwelizwe, ikakhulu esikhathini abanye abakwezepolitiki bebegijimisa ukuthi kube le ndaba yokuqunywa kwelizwe, njalo lokuthi izilonda ze-ground ezinye ezithe ukuthi zilethwe ngabanye ukuthi zilethe ukuthukuthela lokuzonda elizweni sengathi kungaba indaba ezabanjwa.
Kodwa umunye wabatsha uMnumzana Adolf Ziba uthi ibandla leli kalithuze lethulele lutho uZulu.
Ayizele lapha kulanto entsha esikhangelela into esiyaziyo ukuthi vele
ihamba besatshela umnanga kuthi ephendule ebe ngokokhelizana uPF akulenye into ezakhulunywa phandle kwakhonoko.
Lokhu kusebenzisa kamise Harare uMnumzane Van Dunkagwa.
Izanu isizama ukuthi engxenye igcine kulabadala labo abangangenanga kukhabhinethi leyi entsha eyabuya sesike saqeda ama-election lakho njalo ukuthi ingane iyaziphatha iyazilungisisa ngoba kumele sinanzelele ukuthi i-Congress le ihanjiswe ngaphi ijwayele ukuhamba kwendaweni ezithiyeneyo lapha nalapha. Angathi mina ukubona kwami akulo kunye kathesi ngoba laphana kuyadliwa sizuthi kule nkomo eziningi le nyathi eziningi yimbuthano nje ukuthi abantu bebonane njalo.
Umhlangano lo wenziwa ngesikhathi kukhanya kulokuxabana phakathi kukamnangagwa lomsekeli wakhe uretired General Constantino Chiwenga lobanje ibandla leZANU PF likuphika lokhu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Wezemidlalo namhla intatheli zendaba yethu Joseph Njanji usethulela okwenzakale kwezemidlalo etshiyeneyo ngempela viki.
Ikamu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni kanobhutshuzwayo kusasa ngolwesibili lizadlala leZambia emdlalweni wesigaba sesemifinal kumncintiswano weCOSAFA Under 20 Championships oqhutshelwa elizweni laseZambia. Lokhu kuza ngemva kokuba iqembu leZimbabwe liphutshe imidlalo yezibaya lihlezi phezu kwengalane yesibaya sikaGroup C ngemva kokunqoba emidlalweni yalo emibili lanqotshwa kanye. Iqembu leli liqeqetshwa nguVikthemba Ndlovu linqobele eBotswana nge-2-1 labhaxabula eleLesotho nge-4 kanya kwathi emdlalweni walo wokugcina wezibaya latshaywa nge-4-1 ngele-Angola. Komunye umdlalo we-semifinal iqembu leSouth Africa lizadlala lele-Angola kusithi amaqembu azanqoba yiwo azadibana ku-final sekudingwa intshantshu yalo nyaka ikanti lawo azadliwa azahlangana sekudingwa ukuba yiliphi iqembu eliphutshe lisendaweni yesithathu. Sikhangele umdlalo we-volleyball. Iqembu le-UZ Bulls elabesilisa lithole imendulo yombala wesiliva ngemva kokuphutsha lisendaweni yesibili kumncintiswano we-Confederation of African Volleyball Zone 6 Senior Club Championships oqhutshelwe elizweni leSouth Africa ensukwini ezedluleyo. Iqembu le-UZ Bulls linqotshwe nge-3-1 ngele-Police 6 elaseBotswana ku-final. Umsekeli kamqeqeshi weqembu le-UZ Bulls uMemory Dube uthi yebo kambi badaniswe yikuba abasenelisanga ukuphakamisa inkezo kodwa ukufika kwabo kufinali isibonelo sokuba umdlalo wevolleyball weZimbabwe sukuzinga eliphezulu.
Overall singathi ivolleyball yaseZimbabwe ikhanya isikhuphukile sibili ngoba singakhangela ukuthi amaqembu almost wonke akade ebuye uzomela iZimbabwe i-support unit inapa iHarare City le University of Zimbabwe amathathu enelisile ukuthi afike kuma quarter final.
Nyanye ngeqembu support unit yilo eliphakamise inkezo ukucelela abesilisa ukuthi eHarare City yilo ebelinqobe ukucelela abesifazane kodwa lo nyaka aphanye yaphelelwa ngumphako. Iqembu le-UZ Bulls liyakuphatheka kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika okhangelelwe ukuba uzaqhutshelwa elizweni lase-Tunisia ngomnyaka ozayo. Sigcine ngokukhangela umdlalo we-hockey. Akwahambelanga kuhle amaqembu amela ilizwe leZimbabwe emdlalweni we-hockey kumncintiswano we-Africa Hockey Series obuqhutshelwa edolobheni lakoBulawayo ensukwini ezedluleyo. Iqembu labesifazane liphutshe imidlalo yalo lisemsileni wengalane ngemva kokuba linqotshwe kuyo yonke imidlalo eliyidlalileyo. Iqembu leli litshaywe nge-3-2 ngeleZambia lanqotshwa nge-1 kanya ngeleNamibia okuyimpumela elitshiye elingela ngitsho lokodwa umklomelo kodwa ukapteni walo uMary Campbell uthi kusasa yalo inhle kakhulu.
One of the big positives is that it's a very young side. Lots of them, it was a...
Iningi labadlali beqembu lethu nabasakhulayo abakadebekala ukudlalela iqembu lesizwe okuyinto enhle ngoba sibenelisa ukuba sisebenze nabo sibabumbe babe liqembu elingancintisana lamanye emhlabeni jikelele.
Iqembu leNamibia liqede eliphezu kwengalane ukucelela abesifazane ile miklomelo yesithupha kuthi eleZambia belisendaweni yesibili ile miklomelo yemithathu. Kucelela abesilisa iqembu leZimbabwe liphutshe lisendaweni yesibili engalaneni yemiklomelo lemiklomelo emibili ngemva kokuba libe ngujikilobhanqa 2-2 leZambia laba ngujikilobhanqa 3-3 leNamibia laselinqotshwa nge-4-1 ngele-Egypt. Iqembu le-Egypt yilo liphutshe lisendaweni yakuqala lile miklomelo yithuba mune munye. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ngakaluqhubi uhlelo lwethu lwanamhlanje ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela.
Inhlanganiso ye-Amnesty International ithi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kaqhubi kuhle ezokulondoloza ilungelo loluntu. Izakhamizi zentumbane zimanyene lenhlanganiso ye-Woza zitshengisela lamuhla zisola wesifazana waziwa ngokuthi nguMahadebe obikwa ethengisa izidakamizwa. Ukugqitshwa umkhankaso wokuvikela udlakela ezindlini we-16 Days Against Gender-Based Violence. Ngigqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.